uhulumende omusha uyenza imizamo yonke ukubana ilizwe lethu libe lobudlelwano namazwe wonke awomhlaba lo ujikelele. Uqalisile ukuvula izinto, sibonile ukuqala ngokhetho luka-2018 lapho kuvule khona ukuthi ama-observer wonke abafuna ukubuya babuye, uqalile ukubana aphumele egcekeni ngezinto eziningi ezimbalwa. Konke lokhu kukhombisa ukuvuleka nokufuna ubana kubonakale ubana izinto zonke zenziwa ngendlela eqondileyo njalo ngendlela ebalulekileyo.
Umbiko lo ubona uyinto enhle yini uMnumzana Thuli?
Kuhle nxa uhulumende we-America esekubona khonoku njalo ebona ubana silungisa sisiya khona ngale. Sizayala siloku silungisa, sizayala siloku sifuna ubana sidlelane nabantu bonke njengoba nje sazibona umongameli welizwe uvamile ukukhulumana let's re-engage and also let's engage ukwenzela ubana sikwanise ukuhlala labantu bonke ku-Global Village le esiphila kiyo. So i-report yabo le nxa bevuma ukubana kule mzamo eyenzakalayo kuhle konoku bangavula amehlo abo kungenanzondo phakathi, bazabona ubana for sure uhulumende uzama ngamandla wonke ukubana alungisise izinto ukuthi sibe lobudlelwano obuhle lamazwe wonke, kuhlanganisa nayo i-America.